ukuthi ngize ngithole i-application form yesikole lesi ngasendelwa umngane ku-WhatsApp and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta and then ngabhala ngaphena amaphepha ami and then ngase ngihamba ngawafaka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha eNAS American Space eFulawayo, yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wenzwa njani sutheli?
Ngesikhathi mina ngi-applya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo, nga-applya ngokuthi ngangithabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha yimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lo lwazi oluningi ngesikolo.
Ye, Primrose, nxa sesikhangela sibili sibona ukuthi kulabanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyelwa ukuthi uzoyefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwalo?
Ya, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship leso abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAP Community School njengami. So khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAP Community School ngami. So kunjalo kulabantu abakhona abavela emakhaya laba abahamba benika abantu ama-application.
Ye, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungene? Batshela abantu.
Akukho lula khona. Okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ungubani, uvela ngaphi, ufunani. Yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-applya wahlala isikhathi esingaka, bakuphendula, wayenza ama-interviews? Akubatshela abantu.
Nga-applya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo October, and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November. Yikho lapho engahamba khona ngabo interview ngemva kwesikhathi eside sibili, and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kuyenzakala khonoko suphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi ma yenza into yakhe afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu angazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntwana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebone ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
Ye, wasuthi zobe kuthethe khonapho sebethi hayi sungangena ngentombazana, wabatshela ukuthi ufuna ukufundelana?
So mina njengoba ngingumuntu oyenza ama sciences isikhathi esikoleni, kodwa ngithethe ngifike e-USAP ngavuleka ingqondo ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngibe even noba ngingaba yi-journalist even ngisuka kuma sciences. And esikolo lesi isikolo sama sciences, kodwa siyafundisa njalo ngesilungu la nge-reasoning ukuthi nje ucabange njani. Njalo abalimithi umuntu ukuthi ayenze umsebenzi wesayensi kuphela, bavula ingqondo ukuthi ubone ukuthi lawo ungaba ngomunye umuntu ofuna ukuba nguyena. Like bakwenza ukuthi ubone ukuthi even ama-opportunity engekho elizweni wenu uyakwanisa ukuzenzele yakho i-opportunity.
Ye, isikolo wawiso yisiphi njalo lalifunda yini khonokho wesikhiwo?
Bengisenjube High School. Ya, sasifunda, kodwa nxa ungumuntu wamasayensi bekufanele ukuthi uhlale kumasayensi ukhangele isayensi njengesayensi.
So wena wavela uthaya isayensi njengesayensi?
Ehhe.
Usenza i-O-level?
Ehhe.
Right, akusitsheleke ukuthi-ke okwamanje ufundele ukuthi wenze i-journalism, kwinokwenza ukuthi kuthakazelele khonokho ukuthi ube yi-broadcast?
So ngathi ngifike esikole lesi esisha ngayenza ngajoin iclub okuthiwa yi-media club and lapho siyabe si-reporta ngezinto ezenzakala esikolo ukuthi kuyenziwani and then kule class okuthiwa yi-humanities ngeyinye iclass efundwayo kulesi sikolo kufundisa isikhiwa kuyafundisa ukuthi ubhusta i-confidence ekukhulumeni kwakho so ngananzelela ukuthi vele mina ngingumuntu owuthanda ukukhuluma ngikhuluma kakhulu bengivele ngenza amavidiyo ngingakabuyi lapha but ngangibona ukuthi hhayi kula nto engingayenza ngayo ngangenzela uthando nje kodwa nithe sengilapha bamfundisa ukuthi hhayi uyakwanisa ukuyenza lokhu njalo ngiyabe ngipractice-a khonapha eklabhini lami ngilokhu engikhulisa iskilli sami so ngagcina sengibona ukuthi ku-right ukuthi ngithathe i-career path ye-journalism ngoba i-foundation sengiyiphiwe
ye kuvalelisa-ke abantu batshele-ke abasakhulayo ukuthi bangenzani ukuze babe njengawe
mlaleli olaleleyo into engingayitsho ukuthi nxa ufuna ukuthi utshintshe impilo yakho utshintshe isimo semphakathi okiso khathesi aplayele USAB Community School ngoba lapha awusoze uthole imfundo nje kuphela kodwa baza kuvula amehlo ukuthi ubone izinto ngelihlo elitshiyeneyo uvuleke ingqondo ubone ukuthi awudingi njalo ukuthi ulinde umuntu ukuthi azaza kunika umsebenzi but uyakwanisa ukuthi wena uzenzele umsebenzi so kuye community school manxa ufuna ubona ukuthi impilo imnandi njengomuntu ofundileyo eZimbabwe
ye le mali lapha esikhomeni kukhona ukukhipha yini khonapho
esikolo akubhadalwa unxa ukuthi awukhoni ukubhadala uyakwanisa ukuthi ubuye bakhanyela ukuthi wena ukwanisa ukubhadala i-school fees esingakanani manxa ungumuntu okade kufunda emthabezi ubhadala i-school fees $15 kuza fanele bazakuyekela ukuthi ubhadale i-school fees esinjalo but okunye lokhu bazakwenzela bona so nxa kuyukuthi ungayekeli uku-aplaya ngoba usithi awula mali hhayi i-aplaya bona bazabona ukuthi bangakusiza ngako
ye sibonge kakhulu-ke Nkosazana Magutshwa sikufisela inhlanhla sibili
ngiyabonga.